siyabonga Jonga losithandekile lichona njani yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesitha tumhla ka 13 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi kusithintile into leyo. It's not good to discriminate eZimbabwe. Wonke umuntu ngumuntu eZimbabwe. Siyalingana singama citizens, sonke izinto siyafuna okulinganayo.
Abenhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise iwoza bayatshengisela eHarare besola amazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthuka amakhalanga labantu besindebeleni. Kuqhamuka ukukhulumisana kubi phakathi kwebandla leZANU-PF lele MDCT kulandela ukupasiswa kwebhili efaka isikwelete sebhanga leReserve Bank of Zimbabwe ezandleni zikahulumende. Ikansili yakobulawayo ithi izaqhubeka ngenhlelo zokuthi uZulu alondoloze amanzi ngoba izulu elinileyo alilethanga amanzi angasebenza kuze kuyephela umnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana Women of Zimbabwe Arise batshengisele lamhlanje esigodlweni iHarare ebdale lephalamende kanye la semaofisini enhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission besola amazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthethisa amakhalanga labantu besindebeleni. Abehoza bathi bazaqhubeka betshengisela ngendlela ezitshiyeneyo aze axolise umgabe. Kubika uMavis Gama.
Ingoma ebihlatshelwa ngabehoza abekade besedlula kancinyane igulu iningi kungabesifazane ngesikhathi besiyakwethula incwadi yezikhalazo edalele ephalamende. Amapolisa alondoloza idalela ephalamende enze yonke imizamo yokuvimba ukwethulwa kwale ncwadi kumlawuli walo ngoba kuthiwa abehoza laba beze kungekho kuvumelana kuqala. I-Studio 7 yanelise ukukhulumisana lenkokheli yehoza phezu kwalokhu kutshengisela okubalisa unkosazana Jenny Williams osola inkulumo kaMugabe yokuchothoza abantu besikhalangeni.
U-President Mugabe kupheli SADC Summit wayekade kule press conference wasehlukumeza amakhalanga bathi ngamasela. Namhla besithi ePhalamenti kumbeni bazayemukela i-petition baqina basitshaya. Ule problem le ku-1980 waqalisa wabulala iGugurahundi yayiqalisa yabulala amaNdebele.
Unkosazana Williams uthi lokhu kutshengisela abakuqale kobulawayo kunsukwana yisanda kwedlula kwenziwa ngenjongo yokufuna ukwenza umongameli akubone ukuphosisa akwenze ngenkulumo yakhe le njalo axolise uZulu weZimbabwe.
Yena ngokwakhe Robert Gabriel Mugabe ubaba kabona olebizwe esindebeleni kumela axolise. Ngaye kasafuni utsho ukuthi sizabe silokho sibuya lokho. Hayi kusithintile into leyo. It's not good to discriminate eZimbabwe. Wonke umuntu ngumuntu eZimbabwe. Siyalingana singama citizens, sonke izinto siyafuna okulinganayo.
Bebekhona abesikhalangeni okubalisa unkosazana Vigilant Lunga ongomunye wabayenikeza lincwadi emahofisini ohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe Human Rights Commission.
Niboni ubuhlungu kakhulu because nxa angayena isithi ba notorious bangama crooks at least ngayena uyabuya lendlela yokuthi abuye zobakhuza ngapha ngoba amakhalanga nxa vele bese South Africa uthi ngama Zimbabwe ngithi noma bebathi makhalanga but bayabekwazi ukuthi la bantu bavela eZimbabwe.
okuludaba olusekelwe ngomunye walamalunga aze elanda lokhu kukhankasela evelela kobulawayo okubalisa unkosikazi Joyce Ndebele.
Silabantwana la eZimbabwe okubakhiphileyo bakhitshwe indlala ikuswele imisebenzi bayakwele South Africa. So izonofobia leyo ebekhona ihlukuluze kakhulu abantwana yasihlukuluza lathi abazali. Yikho okungenze ngaphatheka kulokhu kutshengisele kube khona okwenzakale kobulawayo kwenzakala nalaphayara. Ngoba ukhanya ukuthi yena ube lokuwehlukanisa. Njalo ukwehlukanisa kwenzileyo akuza ukuthi kuzahlukuluza iSouth Africa kuphela. Lathi ngapha sihlezi labo makhelwane kuzasihlukanisa. Ngoba ngendlela esihlezi ngakhona sesizabe sikhangelana ngemhlobo ukuthi kuleminye imhlobo eqakathekileyo kuleminye yeyiswa.
Lo nkosikazi Nosizimoyo wasekezi.
Thina njengabantu bemaNdebeleni vele isilimaze kakhulu futhi abantu besikhalangeni sikukhangele ukuthi umongameli wethu uyabandlulula. Usho ukuthi khona amakhalanga lawo ukuze basuke lapha baye South Africa kazange athandeni ukuthi akunanze ukuthi imbangela yakhona kuyini. Njalo ayesitshela ukuthi kasifundanga. Ukufunda sifundile kodwa imisebenzi kasiyitholi lapha ekhaya. Yikho kubangela abantu abaningi beze besuke baye kwele South Africa. Njalo futhi indlela yena asuke wasikhuluma ngayo thina njengabantu bemaNdebeleni esikhalangeni sisuke sakhunjuzwa kakhulu ngendaba yesikhathi seGugurawundi lapho kwangena khona eMaNdebeleni. Ukhanya ukuthi lamhlanje usephindile elinye iGugurawundi futhi ngokusitshela amagama abuhlungu kangaka. Vele silokhe sibuhlungu sifuna ukuthi uzaze asixolise sizabe sihleli. Simlandelela kuphela simkhuthaza ukubana akasixolise.
Unkosikazi Silibaziso Masiye obebukele abehoza betshengisela ungomunye wabesifazane oveze ukukhathazeka.
Yes, unesixolisi ngoba waphambanisa wathethisa omnye umhlobo selapha eZimbabwe. Umkhokheli welizwe kakumelanga ethethise abantu ngoba ikhalanga iZimbabweni, Ndebele Zimbabweni, Tonga, sile 16 ama-languages akhulunywa lapha eZimbabwe.
Intethele zindaba ezine lazo zike zathathwa zibuzwa-buzwa phezu kokuba bangobani zibekwa umlando wokuba sendaweni elondoloziweyo zabuye zakhululwa sekulaphayana ngemva kokuxwayiswa okukhulu. Unkosizana Williams lomunye wakhe unkosizana Thambudzai Malangazira bake bathathwa labo owesikhatshana ngamapolisa asebenza icatshile edalele ephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
So kuqhamuke ukukhulumisana kobi phakathi kwe-ZANU-PF le-MTCT kulandela ukupasiswa kwebhili efaka isikwelede sebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ezandleni zikahulumende. Njalo ibandla le-MTCT lithi lilakho ukuya emthethwandaba phezu kwalolu daba. Ukupasa kwe-Reserve Bank of Zimbabwe Debt Assumption Bill edalele ephalamende izolo kutsho ukuthi uhulumende nguye osezadinga imali engange 1.3 billion ibhadale abantu abakweledwa i-RBZ. Isikwelede lesi sigoqela esezinto zokulimisa ezaziphiwa abantu ikakhulu amalunga e-ZANU-PF ngesikhathi umnumzana Gideon Gono esangusibalukhulu we-RBZ. Ibhili le ivotelwe ngamalunga e-ZANU-PF ephalamende kodwa amalunga e-MDCT ebephikisa lelinyathelo esithi ukufaka isikwelede lesezandleni zikahulumende kusho ukuthi amalunga e-ZANU-PF kanye labanye abalezikwelede kawasabhadali lutho, uZulu nguye osebhadala. Ngalokho ibandla le-MDCT lithi lilakho ukuphikisa inyathelo leli emthethwandaba. Kodwa abeZANU-PF bathi iMDC kayisoze iphumelele. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Okuqala ukuthi nxa umuntu evele elesikweleti lebank kuphakathi kwebank lo muntu elesikweleti ukuthi bahambisane emadaleni. Abakuthiwe khathesi ukuthi njengoba besithi khona abantu ababhadala imithelo bebhadala uhulumente, abantu bakhona sebethathelwa izimali ukuthi babhadale isikweletu sabantu abangabhadalanga. So kuyabe sekudinga ukuthi kube le-class action, abantu kazana nje baziqoqe bona bahambise uhulumende emadaleni. Kodwa njengoba bona boyibo abamelela abantu abakhipha ngabantu, ye kungathi kule ngqondo yokuthi bathathe uhulumende bamhambise emadaleni, kodwa bafanele babe le-proof yokuthi kula bantu abanikeza imali yibhenki abangayibhadalanga engafanele ibhadalwe ngumuntu kazana.
Abahluleli bemthethwandaba kanye labo manje ngabanye abalezikwelede kuhulumende abathola amathalakitha lokunyo kokulimisa ngalokho kulombono ukuthi labo bayajabula ngalibhili ngoba izikwelede zabo zithathwa nguhulumende ngalokho ibandla leMDC ngeke liphumelele emthethwandaba othini ngalokho
ngikuzwe ukuthi phela nje vele abantu abakumathe kumathethwandaba ngamanga abantu bezano kodwa nxa usekhona bakhangela nje iqiniso lakhona ama-facts kungenzakala ukuthi nxa behlele ku-constitutional court ngendaba yakhona idale laphezulu bazakhangela imicijo yakhona kodwa i-constitutional court bayakwanisa ukuthi khona indaba elikhuluma ngayo yindaba efanele icutshungulwe e-parliament ngoba i-parliament yiyo eyenza umthetho wakhona kodwa umthetho nxa ubhidliza ilungelo lomuntu i-constitutional court iyakwanisa ukuthi ulungisise umthetho wakhona ye liqiniso yeke abahambe ikuzama nxa bengasahambanga phe bengasazamanga ukuhambaba sibekwazi okunye ukuthi abantu bagcwale esitradini bathi khona asibhadali isikweleti sezanup f
abe zanup f bona basola i-MDC bathi yenza amadlwane nje ibuhlungu ngoba ayilawo amanani edalele ephalamende
hayi phela yikho lokhu phela i-multi party democracy mfowethu yiyo eqakathekisa ukuthi loba uwedwa ulilunga le-parliament uwedwa ulelungelo lokusukuma ukukhuluma ngakho yi-multi party democracy akulandaba ukuthi libaningi kumbe balutshwane loba uwedwa libathathu lingu-5 lingu-10 liqiniso akulandaba i-voice yabo sizwakele ukuthi thina uZulu abakhetha abantu bakhona ukuthi sibasapote singene esidini sitayisingul adresi ukutshengisela ukuthi ye siyavumelana lalakhu lalokhu akuyenza loba kungaze kuphumelela edaleni kumbe kunganeshulwa kodwa asibasapote thina.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba iMisa Zimbabwe ithi lanxa isisekelo sombuso esitsha sisipha intatheli zindaba labantu makhaza amalungelo athile kunengi okulokhe kusenziwa ngendlela ephazamisa ukugcwaliseka kwamalungelo. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umqondisi weMisa Zimbabwe uMnumzana Nhlanhla Ngwenya utshele umhlangano wamalungelo abezindaba emahofisini obudlelwano besigodlo seMelika loZulu eZimbabwe ukuba noma isisekelo selize siwabeka mgceke amalungelo la lokhe kule mithetho efana le-Defence Act, AIPA, Police Act, Universities Act, Criminal Law Codification Act, lo mthetho omutsha olungiswayo ozahlola ezenzakala ebulenjini athi bona ngokwabo abavumelani lawo.
Siyazi ukuthi kuyenzakala mhlaba wonke jikelele ukuthi kube le mthetho enjengaleyo kodwa-ke thina sikucelayo ukuthi leyo mthetho ayilungisiswe ngemfanelo ilungisiswe ngendlela eyenziwa ngayo kwamanye amazwe ngoba umthetho lowo ungaphaswa ephalamende uvunyezwe u-adoptwe nguhulumente uzeyenza ukuthi uhulumende abe lakho ukuthi abebona elunguza kulokho okukhulumayo ku-intanethi esithi thina yi-snooping.
Umnumzana Thuthani Moyo wenhlanganiso yezimkhethi netongene layo lomhlangano uthi umthetho onje ucindezela amalungelo kaZulu ngoba umuntu wonke ezalo elombono yakhe okumele ayiveze ekhululekile nxa lokho ekwenza engathethisi abanye abantu kumbe ukudala amacala.
Ukuthi njalo kube labantu abazabe kulalela abazabe kulandela akukuhle ngoba okwenzakala ukuthi ngingasakhulumi imicabango yami yabe sengiqala ngicabanga ukuthi hey kubandilalele yini.
Ungwenya uthi umthetho onje kunye lodaba lokuba uhulumende umele abe nguye oqondisa inhlanganiso zezindaba zesizwe kunye lokubeka i-board ejezisa lentatheli zindaba kuphazamisa indlela abezindaba abangasebenza ngayo bekhululekile. Ethi uhulumende kamelanga aphathe lindima. Iphathwe izintatheli zindaba zizimele ngokwazo okumele zizijezise zona ngokwazo nxa zingabe zephule iziqondiso zokusebenza kwazo i-Court of Ethics njengalokho okwenziwa ngabodokotela lamaqwetha. Ungwenya uthi sokudingakala ukuba enze okuboniswa ngobuhle bokunikeza abantu amalungelo abo uhulumende. Njalo kuhlolisiswe isisekelo sonke lemithetho yonke okumele iguqulwe ukuze ihambelane laso kulokukhangela ezezindaba kuphela njalo kulokusebenzelana okugcweleyo lozulu kundawana ezijenwe zelizwe. Sithi udubo olukhona ikuba uhulumende ukhanya engakabi laso isifiso sokulungisisa imithetho le ngokuphangisa.
Nanye sezinjengabomisa sezizamile iminyaka edlulileyo ukuthi lazo zizame ukubuya lamaphetshana azo atshengisa lokuxwayisisa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lawa malungelo akholiswe nguZulu. Kodwa-ke uzathola ukuthi ungathi kulesi dance uhulumende.
Uthe kuqakathekile ukuba kuhlolisise njalo ugatsha lezokuthulwa kwembiko kuhulumende lendlela olusebenza ngayo lokuba luphathisa kanjani ukukhululeka kwenhlanganiso zezindaba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abalwela amalungelo oluntu bathi ukwephulwa kwamalungelo kaZulu kuyaqhubeka elizweni njalo bathi ukunyamalala kukaMnumzana iTaitsa Mara yinto engehlela iloba ngubani ophikisa umbuso weZANU-PF. Lokho kuphume kunkulumo mpikiswano enzelwe eHarare ebiqoqwe inhlanganiso ye-263 Chat. Abaphatheke kunxoxompikiswano le bagoqela umkhokheli weZimbabwe Human Rights NGO Forum uMnumzana Abel Chikomo, isiphathamandla seMelika esiphakathi kokwethekelela kwele Zimbabwe uMnumzana Stephen Feldstein, lo mkhokheli weZimbabwe Peace Project unkosikazi Justina Mkoko yena ochasise okunengi.
Sikhuluma ngelungelo lobuntu ukuthi abantu bazwisise ukuthi kade kuyini ekuthiwa lilungelo lobuntu. Kwabe kulokucabanga ukuthi abantu abaningi vele ngabakwazi ukuthi utheni nxa umuntu ekhuluma ngelungelo lobuntu. Kodwa kuchasisiwe ukuthi ilungelo lobuntu yileziyana izinto ozalwa lazo wena ngoba uwumuntu. Asizinto ofanele uzinye uhulumende ukuthi uyakunika ngoba vele kulilungelo lakho ukuthi-ke nalezo zinto. Okunye njalo okukhulumiweyo ukukhanya kuqakathekile kwinkulumo zalamhla lidaba lokungabonwa kuka-Itaitsa Mara. Abanye bebekuthi sesikhohlwa ezinye izinto sifuna ukukhuluma izinto zika-Itaitsa Mara kuphela. Kodwa impendulo ibingeke ukuthi lathi singazifaka kulezo zicathulo zemuli yakhe kungaba yinto engenza ukuthi sibone leli daba ngendlela ehlukeneyo ngoba lathi siyalisisise ubuhlungu obuziwa imeli yakhe.
Zikhona yini izibopho eliphumelazo kulo mhlangano?
Bekungenazibopho kakhulu kodwa bekuyikubonisana nje. Okunye kukhulunyiwe kakhulu engibona kuqakathekile ukuthi umnebi we-Human Rights Commission uthe abakwazisi ukuthi benze izinto zonke bona ngokwabo ngoba khathesi babhekane lokuswelakala kwemali njalo ezinye izinto yizinto ezifanele ukuthi ziqoqwe nguhulumende hatshi ukuthi zenziwe yiZimbabwe Human Rights Commission. Ikhathisile ukuthi balaba ababuyenzayo kodwa kulokunye lapha behlubeka khona ukuthi bafinyelele.
Unkosikazi Justina Mkoko ngomkhokheli weZimbabwe Peace Project. namhlanje ku Studio 7 Live Talk sikhangela ukupasiswa kwebili efaka isikolede sebhanga le Reserve Bank ezandleni zikahulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele Burundi umnumzana Edod Nduwimana uthi amasotsha asekela umongameli Pierre Nkurunziza lokhe elondoloze isigodlo sikamongameli umsakazo weradio lomabonakude kanye lenkundla zendizamtshina esigodlweni salelo lizwe iBujumbura. Ngalokho uthi ingamanga imbiko yesiphathamandla sebutho uGeneral Godefroy Niyombare eyokuthi sebegenqule umbuso kamongameli engekho ekhaya. EBurundi kuqhamuke ukuxokozela lo kutshengisela ngemva kokuba umongameli Nkurunziza yazise ukuba uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli okwehlandla lesithathu. Ukuziphetha eza kwamanye amazwe. Abenhlanganiso yokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele abe-Human Rights Watch bathi lanxa sokube lenguquko emithethweni yakwele China kusukela ngomnyaka ka-2009, amapolisa lokhe ehlukumeza lokwephula amalungelo oluntu. Sikhangele uhlelo singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba ngilifake kancane ezandleni zika sithandekile mhlanga we Studio 7 osipha lolu hlelo lamhlanje.
Siyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lilami usithandekile mhlanga. Lamuhla sixoxa lomnumzana Believe Kaule isiphathamandla sebandla lezanu PF engomunye wabakhankasela usikhwica mfundo Jonathan Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iCholocho North edalele parliamente. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Kaule.
Yebo, ngiyabonga ithuba ongipha lona lelo.
Siyezwa ukuthi sokugejelwa izibholane eCholocho North kungani uhlelo lolu lusungulwa lesi sikhathi njalo luqhutshwa lapho okulokhetho khona.
Kuqakathekile ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi inhlelo zentuthuko azinasikhathi ukuthi kumbe kuyaba ne-election kumbe ukuthini. Kathe sedubo olukhona eCholocho olukhulu kwedlula zonke izinto lezi ezikhona empilweni zabantu, kungabe udubo lwamanzi kubese kulandela udubo lwendlala. Ngawo-ke ukuze izifuyo zabantu zisile lento nabantu baphile, ikakhulu kudingeka amanzi ebekhona. Ukuthi umgudi ugedwenini kusiyadinga ukuthi yaziba isikhathi sokuthi ukhetho lube khona ngodubo lwamanzi, inkomo zife labantu befe ngenxa yokuthi kuqale kumelele ukhetho luvile. Kanti ukhetho lelo lungaba khona, kambe umgodi lo nxa usugejiwe uzasuthunwa yini usuke lapho usuka khona ngokuthi izanu PF iwinile kumbe iluzile. Umgodi ngowabantu bonke, kungakhathalekile ukuthi abantu labo ngabaliphi ibandla lezombusazwe, kungalaba ukuthi ngabayiphi i-church. Abantu bonke bahlanganiswa into ezinjengazele zenhlelo zemtithuko. Nalapha ngingasakhuluma ipolitics, ngikhuluma nje uduwo olukhona phakathi kwesikhathi. Sasizobaba uStepha owayenguminista wezamanzi, ngabe ngumuntu owazama ukuthi ethula kuduwo lwesikoti, kodwa uzowaphuma umkakhe noba laye ekade ngumuntu ade ekhona uzowaxotshwa. Kodwa umkakhe ekhona ngasenye isikhathi uStepha azange akuncedise ngokuqeda uduwo lwamanzi ezigabeni la ukuthi agejele imigodi nje owayenguminista of water. Manje angazi ukuthi abantu babefuna ukuthi abantu bayenzeni. Abantu abanjeng bomoyo labo sebebuye Jonathan sebe-roll out inhlelo sokuthi abakampaigna, kanti bona banedisa
abantu bezigaba zabo ngaloko abakushelayo.
Bekukhuluma umphathintambo wezamanzi uMnumzana Khasukuwera. Kulo kukhuluma njalo ukuthi abantu bevotele ibandla lezanu PF. Lehlukanisa njani lapha inhlelo zikahulumende lenhlelo zebandla lezanu PF? So kungani kusetshenziswa imali kahulumende ukuthi ibandla lezanu PF lidinge usekelo?
Siyele nemihlangano uKhasukuwera lapha bekukhuluma bona ukuthi kusemhlanganweni wezanu PF kuphela. Azange akhulume ngokuthi abantu bavotele izanu PF ngenxa yokuthi bedegela amanzi. Sihambile safika lapho kugedwa khona amanzi. UNathan Khomisa azange akhulume ngalokho ukuthi ivotelani izanu PF ngokuthi silidegela amanzi. Bakhulume nomlisa nabantu baphuqa nje ukuthi hayi kuzagedwa eminye imigodi phakathi kwezigaba ukuze abantu bephathiseke. Lokwana kade sikukhuluma kade sikhuluma okwethu okukhuba umsebenzi semhlanganweni wephathi onganani lento zonke lezi esikhuluma ngazo zamanzi. Kade sikhuluma nje ngokuthi kuyini umsebenzi uzaqhutshwa kumele uqhutshwe njani. Ubezosikhuthaza kuphela uNathan Khomisa ukuthi umsebenzi siwuqhube njani okukhankasa lokhona. Kodwa njalo njengoba evele ngiphatha intambo zamanzi ubevele selethile iqembu lakhe lelabe liyele lidobha imigodi phakathi kwezigaba eliyilo liqhuba umsebenzi phambilini. Ngakobe wase sithi kuyona akeyikhangele ukuthi umsebenzi wakhe uyahamba yini abone finyelele phansi ezigabeni. Kodwa ke abantu vele amanzi bawafuna abantu ezigabeni uduwo lamanzi likhona njalo uhlelo olunjalo labantu balwamukela ngezandla ezimbili.
Ngobulawayo eThangamvura Chikanga eHurungwe West lezinye indawo lapho kulokhetho lwama-by-elections iZanu PF sisungule inhlelo ezijiyeneyo ezentuthuko.
Ungakhohlwa phela kuthandekile ukuthi iZanu PF imanifesto yayo yathi izancedisa ukuthuthukisa izigaba esikhuluma ngawo kona ngathi imandate yanikwa ihulumende yeZanu PF yanikwa imandate eza up to 2018. Ihulumende yeZanu PF isembusweni yiyo ebusayo iZanu PF yiyo njalo emele yenze kolokho ekwenzayo ukuncedisa abantu bathuthuke ezigabeni zabo. Kungakhathaleki ukuthi kule by-election i-by-election vela siyibani.
Sibuyela kulolu ukhetho lusikhangela ukuthi vele akulabantu elincintisana labo kangako njengoba amabandla aphikisayo engancintisi.
Amabandla aphikisayo ayancintisa sithandekile kuli qiniso lelo esimele silikhulume siyangisele usathane ngoba abantu bona abantu basisitsho ngithe baqhutshwa yibo bona abantu engibabalayo ukuthi bamele lawo mabandla kodwa begqoke ijazi lobu-independent kodwa ngenxa yokuthi bona futhi ngase kwehlule bethi hayi vele singafakanga abantu hayi bafaka abantu bonabo babekhutshwa babhekwa ngomakhubhi lawo mississipi lawo abantu abakhona kukhetho lona.
Hayi isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Siyabonga ukuba lawe kuhlelo uMnumzana Gawule.
Siyabonga kakhulu sihlale
leyo balaleli bekuyingxoxo loMnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF engomunye wabakhankasela usikhwica mfundo Jonathan Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iCholocho North edalela ePhalamende. Lilami owenu usithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Ikhansili yakobulawayo ithi izaqhubeka ivalela uzulu amanzi njengendlela yokuwalondoloza ngoba isilela emadamu. Kubika uNothando Sibanda.
Ikhansili yaleli dolobho ithi amanzi angena emadamu ingcosana nje engalethi inguquko kudubo lwamanzi olubhekane lozulu lonyaka. Ikhansili yakobulawayo ithi izulu elana ekugcineni laletha amanzi kumadamu omahlanu angaphezu nje kokukodwa ekhulwini i-1.5%. Amanzi akumadamu la akade ekumashumi amathathu lasikhombisa ekhulwini akhuphuke nje ayaphezu kwamashumi amathathu lesishiyagalombili ekhulwini i-38.5%. Ikhansili ithi amanzi akumadamu enela ukusebenza kwenyanga ezilishumi lasikhombisa kodwa ayesetshenziswa njalo ngabantu abangaphandle kwedolobho lapho okulamadamu la khona okutsho ukuthi angeke yahlale lesi sikhathi engalondolozwanga. Umeya wedolobho lakobulawayo uKhansela Martin Moyo uthi kuhlelo lokulondoloza amanzi lusaza kuqhubeka ukuthi mhlawumbe umnyaka ususiyaphela aqale ukube evalwa amahola athile izulu lize line. Amadamu eNyankuni le-Aphancema alenani lamanzi elingeke ladonswa kuthi insiza kumashumi amahlanu lane ekhulwini i-54%, iLowancema kumashumi amabili lanhlanu i-25%, uMzingwane kumashumi amabili lanye i-21%, kuthi iMthabezi kumashumi ayisishiyagalolunye lane i-94%. UMnumzana Gerald Sokela oyisakhamuzi uthi kudubo lwamanzi kobulawayo selwaba yingoma ehlatshelwa minyaka yonke edinga ukulungiswa. Lanxa kungelamanzi amaningi angene emadamu, uthi izakhamizi zibonga lonelo izulu elinileyo ngoba nxa kungaba lenhlelo zokuwalondoloza ngemfanelo alakho ukuqeda umnyaka. Uthi kade kwakhulunywa ngokuthi amanzi azakuza evela kugwembe. Kwathiwa impompi ezintsha zizafakwa ukuze amanzi avela kumtshabezi abe maningi. Kwaphinda kwathiwa kuzalungiswa izibhorane ezisenyamandlovu aquifer. Kodwa konke lokhu zinkulumo nje ezingatsho lutho.
Siyabonga Ntombo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilanga.